Yebo kambe lokho esibona kuthiwa elemelika labangani balo bethi bancedisa ele Ukraine siyakubona emaphepheni siyabona bekhuluma izimali. Okokuqala kuyingozi abakwenzayo. Kulokuthi alolubana bathi bona bangenela ukuthi kakukhulunyiswane. Bona ababhizi bathela ipetro emlilweni. Kanti njalo khonokho kutshengisa la msobala ukuthi ele Russia nxa lalisithi lona liyaqalwa yiNATO. Esebenza eUkraine kutsho sokutsho ukuthi umangoye usephumile esakeni usekhanya ukuthi ungumangoye emhlobobani ngoba khonoko ukuthi bathumele izikhali eUkraine bangakhulumi ngokuthi Putin loZelensky asilaleleni phansi sikhulumisane bona baqalisa ukube bethi bathumeza usekelo kutshengisa ukusobala ukuthi kukhona ukuchaya amanzi iMelika ingumalume phozisa njalo abakwenzayo akwathi ngoba asoze uthi wena nxa abantu besilwa wena ungumuntu omdala ubuye ufike unike omunye izinduku uthi nazi izinduku lawe chaya iAmerica besikhangela ukuthi alubana bahlalisabe yiba bathi bona ku-UN kuma platform njengabo United Nations kakuhlale hayi madoda asilaleni phansi mayuyu mayuyu kodwa bona baqhubeka benika iUkraine induku zokuthi impi iqhubeke siya phambili kuthi kunjalo ke kasikaboni kangako umsebenzi wosekelo abalunikayo kodwa sibone iRussia iqalisa ukubhomba ama railway line ukwenzela ukuthi usekelo lonalolo olwezikhala abaluletayo lungagcine lungafikanga khona eUkraine kanti njalo nxa belokhe benika abantu izinduku njalo bekhwezela impi bekufa abantu makhaza abangananga abangazilutho abangonanga lutho singakafike uthini kuyasebenza kumbe kakusebenzi vele khona ukuthi babe belokhe bekhwezela impi awuqondanga
lenyathelo elihle yini elithethe ngele Russia ukuthi livumele umanyano we-United Nations ukuthi uhlenge abantu makhaza edolobheni le-Mariupol
okwenziwe ngele Russia ukuthi livumele umanyano wamazwe abumbeneyo ukuthi ancede alethe uncedo ebantwini abavalelwe e-Mariupol yinto enhle evele ikhangelele ukuthi yenziwe empini ngoba empini kulabantu makhaza abayizizalwane okuyamela ukuthi uncedo lokuthiwa humanitarian aid ifinyeleleke baluthole ngoba bona kabaphatheki empini le ekulweni so ke kuyinto enhle enziwe ngale Russia ukuthi lanxa besilwa belezizathu zabo zokulwa le Ukraine bananzelele ukuthi kulabantu makhaza okumele ukuthi bahlonitshwe njalo ele United Nations livunyelwe ukungenela.